bangathi ukuthi isibathwe ufunda abantwana ngoba laba sesport bathana bezidlala abane abafushi so bakhona bana ngezidubuza ulando benza abantwana.
Kandena uhulumende ulayo yini imali le? Siyabona lokuthi imbadalo yama school fees lokhu ikhwela ngapha labantwana bengafundi.
Imali uhulumende asezazilayo ulayo ngoba why sitho njalo wanazela uhulumende imali ebhadala ama school fees lenketa abachaza hayi sesifaka ku apa imali engcono ezesifaka kuma police imali engcono